Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni yeStudio 7 ngolwesine mhlaka 1 Nhlolanja 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-TRC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga kusikhundla sikanobhala jikelele.
Loko ka-2019 kuqalise nje kuyona le viki abe singakwazi sonke. Kuqalise khona apha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use-resigning. Yikho lapho abasadalale sebekhuluma ngakho, and thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngayo.
Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ngesikhathi kulokuxokozela kubandla le-TRC kulandela ukususa ukusuka komkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa. Amanye amagqwetha athi kavumelani lo mtshitshisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo, yena othi inkohlakalo etholakala emthethwandaba ayiphathi abatshitshisi kuphela, kodwa ithinta la magqwetha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-TRC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele esathathwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ongasafuni ukudedela emuva. Leli bandla belilomhlangano eHarare izolo ebusuku, lapho akade kukhangelelwe ukukhethwa umkhokheli. Inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 ebalisa abo uMnumzana Walshman Ncube, Thandai Biti, Charlton Wende labanye ibikhona emhlanganweni lo. Kodwa abakhona abanye abagoqela ababe yizikhulumeli zebandla uMnumzana Promise Mkhwananzi, Gifto Stalo Siziba labanye ababikwa besithi bazancenga uMnumzana Chamisa ukuthi aphenduke ukuzokhokhela leli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabasebenza loMnumzana Sengezo Chabangu, uMnumzana Albert Mhlanga, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Uwende nxa ukhangela kumbukhumbula ukuthi sisiya ku Congress yeGweru, uwende nguye ayivele ekhethwe ukuba ngu-SG. Yikho ke nxa kulandelwa naleyo inarrative uwende nguye u-SG. Kodwa nxa usulandela eyethu le inarrative we lapho we appointed uChabangu. UChabangu was not appointed kuGweru Ilokuzen program. UChabangu wa appointwa after sesile dispute yama sise sibe ngama double candidate lapho singazwanana ngakhona ngento yebereka mwana. Laye wazijola ukuthi vele kwahlupa into yebereka mwana. Uyakhumbula lapho uChabangu waqalisela ukujinga enomination day ethi ukuthi kakuhambanga kuhle. Yikho ke ubu secretary general bukaChabangu ubuqalisa khona. Hayi uwende nxa esethatha isikhundla sakhe njengenarration yeGweru uyabe qondile sibili. Yikho sonke sikuyazayo, wonke umuntu we-alliance uyakwazi lokho. Labo wonke abakhula bami bayakwazi lokho. So uyabe qondile sibili ethatha isikhundla sakhe ngaleyo ndlela.
Manje lina lithini ngalolu daba?
Mina kangikwazi ukuthi kathi laba bantu balahleka ngapi, kumbe ngokuhlakanipha kwabo, kumbe ngokuthutha babo. UChabangu ezeqalisa uyakhumbule interviewa ngu-Ezra Chisa, wayengakabi ngu-Secretary General. Ngemva kokuthi singasazwanananga wa-appointwa yithi i-executive elami odingilizwe Chuma osiso, yiwe ukuhambisa iconstitution eParliament. Lokho kuka 2019 kuqalise nje kuyona leviki abe singakwazi sonke. Kuqaliswe khona apha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use resignile. Yikho lapha abasadalalisi bekhuluma ngakho, and thina siyi interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Uchaba nguye ngabe kwazi eyedwa athi thina sikhona phakathi kwabo. Nxa yena kutsho ukuthi wayengena imhlangano wempili lapho okuzaba luhlupho khona ngoba thina ku executive yethu uzikhulumela nje into yakhe yedwa nje. Unless nxawe ngoba labantu bona laba sesebenza labo ngabantu be-PDP uyabona executive ye-PDP liyana esakhohlwa ngayo labanye laba abaku-MDC ye-Green eyayikhokhelwa ngubaba Ncube. Manje nxa sebenjalo abantu uyabona ukuthi kasisegodi naphakathi lapho, and lokukhuluma labo abasi-consult ukuthi sithini. Thina sikliye from the day esabeka khona uChaba ngoba ngu-secretary general, yiyo impi esingayilwa. Lokho okunye kuhlanganisa lokhu lalokhu hayi sikugwani sithi.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabasebenza lo mnumzana sengezoChaba ngu obezithi nguye onobhala jikelele webandla le-Triple C. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo kulokuxokozela ebandleni le-Triple C. Iziphathamandla zebandla lezanu-PF uMnumzana Kembo Moadi loMike Bima ziyabhodabhoda elizweni zikhankasela amalunga aleli bandla azancintisa kulolu khetho oluzaqhutshwa ePhelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Rimba East, Lseke, leGoromonzi South. Ukhetho lolu lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende awebandla le-Triple C ebelikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana SengezoChaba ngu oqhubeke wawavimbela emthethwandaba ukuba ancintise engaphansi kwe-Citizens Coalition for Change. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Nomvula Mguni okhankasela ozancintisa ephelandaba Chabalala koBulawayo, unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-Triple C elisekela umnumzana SengezoChaba ngu.
Hayi, abantu basamukela kuhle, singena siphethe ama-flyers, abanye bafise ukubona i-candidate siyibize layo ibuye ihlangane balaya bakwanta ngoba angaze akabone wonke umuntu kodwa la ifika khona la uyahamba akhulume labantu.
Kungani likhethe i-door to door alibi le mhlangano ekubuthanisa abantu phandle?
I-door to door i-one-on-one is normally the best ngoba likhuluma labantu libakhangela ube libone. Ukubuthanisa abantu kaningi isikhathi yabuthanisa abantu abahamba ngabazijikela kule awuyibapolisi bahambe nabangavotisi kodwa nxa libalanje ezindlini likhuluma la abanye bayalitshela ukuthi bayavota, abanye nxa befuna balinika lelo kuze nama-ID yabo li-checke kuvota toli babona ukuthi bakhona.
Sabona umnumzana Chabangu wesungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Tembo, yena la esowahlangana yini labantu wakhuluma layo njalo uyahamba emhlanganweni lapho okucutshungulwa udaba lwemkhankaso labanye abazancintisa ephelandaba Chabalala?
Isikhathi, not all the time, njengoba kulama-court cases amaningi kangaka. Kuzenyela ngomoya bekuevu but thina siyabese ku-ground. Tokazani sizabese kubothiswana nje njengoba kade kuhanje emakhothi ukuthi ngikwaziwe ukuthi kungena amakhandidate, akumelanga kungena amakhandidate amabili into ezinjalo. I think yikho kade kuhamba anti abanye lawa abarikholiwe lawo bebehambisa ama-cases embophisa besiyabophisana lawo khona ngale. So I think yikho kade bekulande emakhothi.
Kodwa kukhanya kuyalunga yini?
Hayi, kukhanya kuyalunga. Singazi njalo phela anti kumele siqale sibone sokuphumile ebezini amaphepha akhona nje ephumile.
Bayalamukela yini abantu lapho ezindlini njengoba sibona ukuthi kulabanye abamsolayo umnumzana Chaba?
Hayi, abantu ningabakhathela bayezwisisa. Of course, one or two angithi ithi umuntu omndeli omnyele ule-choice yakhe. So one or two labo balombono sebenzi and it's accepted because idemokrasi yavumela ukuthi umuntu akhethe akufunayo. But generally, hayi, besingala problem.
Kodwa kukhanya kuyathembisa yini?
Hayi.
Ukuthi?
Hayi, kukhanya
kuyathembisa.
Kukhanya kuyathembisa. Hayi, ngasibhoda kukhanya kuyathembisa. Ukuthi njani siyazi i-by-election usually abantu abaphumi kakhulu. there's no one voter apathy. Abantu abantu abayigizimela kangaka kodwa nje hayi abalitshwa nabo nabo esibatholayo esibona ngani bazofuna.
Sixoxeye lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF ukona lo msakazo yena othi uselenhlelo zokuthuthukisa iphela ndaba chabalala. Lokhu kumchiya ngaphi unkosazana Thembo?
Asikwazi phela ngoba uke waba ngu-MP before angithi asazi ukuthi khathesi umehluko wakho naye wuphi ngoba umsebenzi ka-MP uvele wona asowokudevelopha phela umsebenzi ka-MP ngoya kwenza imithetho that are conducive ukuthi kube le-development which everyone is aware of and every MP can do it. Nokurepresent abantu which I don't think ukuthi kumele ube kubandla le-ZANU-PF ukuthi urepresent abantu bakho. Njalo lokuthi kune-oversight ukuthi ukhangelekthi ama-ministers asebenza njani ama-budget asebenza kuhle yini msebenza abo-MP embona ngazani wonke u-MP angakukwanisa. I-government ukuthi yenze i-development I think ile choice whether iyafuna kumbe ayifuni. Ngokubona kwami i-government iyazekelela ukwenza ama-development maybe because of economy but it has nothing to do with whether ngu-Chuma kumbe ngubani.
Kwezinye izigaba zelizwe-ke bakhona abazancintisa?
Hayi, mina think umuntu engiwazi kakhulu ngumuntu osepastor omele ikhwekhwe ngani. Ngibona ngani lowo nguye ebengikhulumisana laye la yayeokhanya ebhizi ngokukhankasa sile lethemba lokuthi angawini. I think the chair kulokhu gift konjani laye hhayi ngibona ngani ongayisebenze kuhle angakwanisa kodwa hayi bengingakaxophi laye.
Lo ngunkosazana Nomvula Mguni okhankasela uzancintisa ephelandaba chabalala kobulawayo unkosazana Mo Blessing Thembo owebandla le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu. I-Studio 7 isanda kuxoxa lo mnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU PF ozancintisana lo nkosazana Thembo.
Ukhuleze khona ukubana laba yabona mina ngumuntu vele osheke wasebenza edaleni lephalamende ngingena ngo-2015 ngaphi ngo-2018 ngiphakathi kwabana kuningi engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephelandaba Mpopoma. Ngakho-ke sicela abantu layi ngilani-ke libeshele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ukubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ukubana asebenzele uZulu. So sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections siyenze into epheleleyo lapha ngobulawayo violation ingu-one constituency kuphela iphela labashabalala amanye ama-elections awama-MP akwezinye indawo.
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise, lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini?
Noma ekhona mina bembona ngani unqoba besizaqoba ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje. So abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bebekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ukubana ukansel wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlala 120 hours mhlamanzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phosho mhlawumbe kabili kuphela. So mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezwisile ngikhuluma kade. So ngibhizi ngilama-programs sesigeba imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engingakaluyo abantu bebethola amanzi emgodini. Ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana lohulumende angilwi laye. Ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi. Ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sinje angibona ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enhle kangaka esiyenzayo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphelandaba chabalala edale lephalamende ekubandla le-ZANU PF. Asenelisanga ukukhuluma lomunye ozancintisa kule ndawo umnumzana Yona Abraham Komo owebandla le-Democratic Opposition Party. Amanye amagqwetha athi kavumelani lomtshutshiso omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo yena othi inkohlakalo etholakala emthethwandaba ayiphathi abatshutshisi kuphela kodwa ayithinta lamagqwetha. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index oluveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ngemisebenzi yokungethembeki emhlabeni jikelele ngolwesibili, uJustice Mathanda Moyo uthe njengabanye abatshutshisi akhona lawo amagqwetha akhohlakeleyo enza kube nzima ukuthi uhulumende alwisane lokungethembeki elizweni i-corruption. Wengeze wathi njengogatsha lokuchutshiswa kwamacala bazasebenza nzima lonyaka beqede lenkohlakalo yokungenela okwabezombusazwe ekuthethweni kwamacala. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Ithela ngelibanjikweyo nxa kungakhozukuthi-generalize kuzaba nzima ukuthi sivumela indawo ngoba i-perception ingaba yilokho futhi i-reality ilokho yani. Ungathi emakhosi kulesi khathini ungathi ukuthi abantu abanjani and successful i-prosecutor awutshongo i-general saying ukuthi i-heritage platform ukuthi ngithi i-corruption ima-institutions wona la wodwa. So generally i-perception yokuthi kune-corruption eZimbabwe, kune-corruption mhlaba wonke ezijikelele kodwa ngasikhulumeni abantu sebebani.
Kodwa lina njengamagqwetha baba Sithole liyake lihlangane lakho yini ukukhohlakala mhlawumbe kwabachuchisi amapolisa kumbe lezinye izisebenzi zikahulumende ekuqhubeni umsebenzi wenu?
Hayi mina cha mina ngisho nje abantu okuyabe kuthiwa i-corruption ngathi isenze successful ngoba kuyakungela kufana. So angahlangani lakho okudirectly involved in kodwa sengisitsho ngingathi ukuthi akwenzakali but into engizama uyitsho ukuthi nxa kungela bufakazi obucacileyo njengoba ngisitsho ukuthi ngeyindisho labantu sakeso angela bufakazi obucacileyo futhi uremaine ngallegation but that allegation ikithi kufuke iprove beyond reasonable doubt then uzoyetho ukuthi hayi uzibani is really corrupt ngoba sengajwela ngecala.
I-Transparency International ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe akhohlakeleyo kakhulu emhlabeni jikelele. Ungathini ngalokho?
Ungakwazi ukuthi basebenzise i-threshold. So ngiyavumelana nabo kumbe ngiyale ngingase betsho njalo. Ngenxa yokuthi i-threshold abayisebenzisayo kumbe i-information that they are basing on iyabayazi. Ngakho-ke ngakuthiya kunjengoba kunjalo. Not ukuthi abantu sebadlala amacala kumbe bazaba.
Kukhona yini lapho ongaxwayisa khona obona uhulumende esilela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo?
Into engingayitsho nje ukuthi abantu laba bahlala bekhala ngokuthi ama-payments aba mancane. Abantu laba bahlala kunegotiatwa nje ama-salaries yonke indawo. Ama-working conditions bahlala bekhuluma ngawo yonke indawo. Into zenza ukuthi umuntu athune ecabanga ngemize. So as long as khona kuhlala kuyinto ongakathendo sahlala sikhuluma ngento yena lezi but umuntu ozitholela into zakhe ngenzeka nje efaneleyo konke nje kusebenzeka kuhle e-proud ukuthi ungumuntu kahulumende uyaukuthi athenge imoto athenge indlu. I mean I don't think ukuthi kungaba lokukhonona okunjalo. So if we're going to work on that front I think singaphumelela.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 SARR. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumela ngeWhatsApp.
Njani Studio 7, njani Studio 7. Ya, siyezwa sibindaba yekholera le kodwa sicela ama-toilet lawa abhadalisa e-town lawa. Ebhadalisa la e-town, uyabhadala sibili imali yakho nge-10 rand. Kodwa lapho wakunika i-tissue encane, i-tissue okuncane okuncane vele okuyi-tissue kwangikhona. Okuthi la uyazibuza ukuthi i-tissue yalela nxa ungena ngayo e-toilet uyayenzani ngayo i-tissue yangkhona. Sicela ukuthi bezame sibili amaplane sibili wona laba abantu abasibhadalisayo ama-toilet e-town. Bezame sibili ukuthi nxa benika abantu ama-tissue bezame ukungezelela ama-tissue akhona ebe makhulu. Asifuni ukuba le-cholera thina, asifuni ukuba le-cholera namathemba abo sesikhathi abengcolile. So siyacela sibili i-council eBulawayo ingasebenzi kakhulu ukukhangela ama-vendor abadinga imali abakhaya ikhangele konke labo bona laba abantu bona laba abama-toilet ukuthi ama-trade wakho namaphatha njani abantu bekhangele ama-tisha ngikhona la abathandululayo ukuthi bathandululayo benika abantu okunganani okuzipuntshana okuncane. So siyacela sibili bezama ubungcono bakho, siyacela sibili.
Hey, salibonani, salibonani Studio 7. Yeah, hayi siyazizwa izindaba ezenzakalayo ezabochabako lakho konke okwenzakalayo kodwa hayi khona lapho kuzophelela khona. Hayi kuyabonisa ukuthi
abaphathi bakaChabangu ngobani. Bathiwa uChamisa waresayina kwakhala umtswangwa. Uzibuza ukuthi kahle into zakhona kuhamba kanjani. Umtswangwa uhlutshwa yini ngokuresayina kwaChamisa eze phume ebhubhudla amagwebu.
Studio 7 njani. Ngithi ngempawule kancane noma ama-record ethe engalalelwa. Hhayi, uyabona kwaChamisa kwasani konke nje isithupha zegwayini lomnyangagwa into eyi-one umalume lo mzulu abantu abadla konke. So vele ipolitiki ma ungayinanzeleli ipolitiki ayifuni umuntu olenhliziyo encane enjeoChamisa ngoba le nhliziyo encane ikhanda liyadubuka kasaye kuthiwa yi-politics yabona. So thina into esiyifunayo lutshintsho idifefe.
Studio 7 linjani badala, thina siyaphila. Yabona into ezenziwe eZimbabwe lezi ezabochaba ngombukeng labanye nje abangani babo into zamanyala kuphela, amanyala nyala into zamanyala sibili laba yibo ababona ukuthi bafuna ukuthi abantu beZimbabwe behlale behlupheka straight, especially abantu beMandebele behlale behlupheka futhi ngendlela abenza ngayo bekukhuluma amanga. And into yabo mnanga kwa leya manga siyabangena sibili zabangena ngemkhuhlane wezana ngoba vele bathatha idoti amatrix ezanini khona bezodiliza i-triple C. Labantu vele bangamanyala ngokwabo bona bonke bangamanyala sibili oChaba. Yonke into leyo uthola begconana lo Chamisa uright kakhulu uyacabanga, ucabangela abantu beZimbabwe, uChaba ngucabangela isikhwama sakhe labangani bakhe. Maye bacanti ukuthi abantu beZimbabwe siphile njani, so zama ukulwisa ilizwe kungaba izinto zamanyala kuphela. Abazama ukuyekela amanyala abo laba abayenza ilizwe, asidabuli ngasibona lokho besenza amanyala. Lwani uChaba ngangikhona lo isiphukuphuku sendoda lesiyana, akula muntu ongaholwa nguyena lwalo muntu ubaba lwane. Lesa isiphukuphuku sokugcina isiphukuphukuphukuphuku. Thanda imali kakhulu, ngiyabonga ukukhuluma ngosibani.
Studio 7 mbingelele emsakazweni kubalaleli lani basakazi iphilani lami saphilile ngilana ePretoria endaweni yaseSouth Africa hlala kanti-ke ekhaya ngisuke etsholotsho lokhuluma-ke kulungisane. Ngiyabonga Studio 7 ukwamukela kanti-ke ngiba lokudana kakhulu manje emansinjani manje tha iZimbabwe iyikhokhela phambili ngenkohlakalo kuyayangisekela kuya kuyayangise ukuthi ngaphela abaphathi babezimu kwamakhwapha beyangikela okokunye kuyayangisa lokhuya kuyayangisa kakhulu. Kathi siye sibonge futhi manje sebe basikhiphela uJob Skala entilongweni lokhuyana kuyasijabulisa singabalandeli. Siyabonga ma indoda iphume iphila. Ngiyabonga kakhulu.
Ndivuka njani kwistudio 7 kwangapho wonke amagumbi omhlaba lapho ngesikhalazo ku-MRPP besicela ukuthi kuyize kuvula ama-branches konke kubo wonke yonke indawo konke kumbe emathelelini lapha ngizazenibazwiki laba bacontribute about umthokazi ulentshumayelo enhle ngamandebele ulentshumayelo enhle ngamathelelini ulentshumayelo enhle ngabomiklezi konke ngoba silokhu simzwela kakhulu kumathelelini south. Kanti ngapha-ke kusiyafisa ukuthi ihlanyeleke ibekwazi abantu babekwazi ukuthi ngubeni konke ngabe sinambiyeni babekwazi amadonga ngale bhinga babekwazi lokhusasisiwuphela. So please sesifuna inhlangatho zakithi lapha emathelelini amaphathi akithi ama-RP ukuthi babuye umqondisi wazevula konke ngaba ama-branches abo sibamelele sibamelele sibi ngamehlobo siyafuna siyakhalela ukuthi buye izepreacher igospel yayo. Ngiyabonga
Studio 7 hhayi le into kamnangagwa le ilizwe leli ladalwa uNkulunkulu walidalela wonke umuntu ayisilo lizwe leli akomnangagwa kumbelezana uPF uzifakile esihlalwe nasimfakanga thina akaphuma ahambe kibe eZambia. Ngiyabonga okhulumayo ngondaba zitshekile lapha eseGwanda North.
Zobohla manyosi ehe nanzo-ke Chabanga. Into koyifuna ikhokheli ke sibone 3PC ukuthi kusiyafika lo 2028 okhuluma ngayo ukuthi lungisa iphathi i-3PC ukuthi ke safika ku-2028 leyo uyabe kuphi sifuna ukubona yinto ayifuna nto kuba yinkokheli. Nangoko ukuthiyela uSamisa akabanganga msindo. Wena ngiyakubona i-advantage yakho nje oyithathayo ukuthi uChamisa ungumuntu olenhliziyo elungileyo yikho hlala ngazo zonke isipitshi sakho uthi wena kahambe ejumayele ethethi mekela right uyazi into oyenzayo wena ke uyayazi into oyenzayo sibonise ke nanso ke TPC yonke singe yakho sokubona ukuthi kusafika ku-2028 iyabe imikuphi iyabe sasekhona na nanso ke zimbuye ngolinda nanso ke Chabango nanso ke nanso ke okhuluma lapha ngufoka Phiri phansi khona le blamp laphansi untaba Maldikwe
Studio 7 basakaza abahle abaneqiniso hawu sesibonga ke ubaba uJob Sikhala seze wabamkhulula entolongweni kusho ukuthi Studio 7 idlale irole enkulu ngokunikeza imbono yabantu kuzwakela abantu bakhulume kwezwakala umuntu angakafele ejele ngalacala abanike abantu abanamacala bangaphandle babhizi lokhu benza amacala kodwa umuntu unecala esetshele siyabonga kakhulu Studio 7 sibonga kakhulu ke danko
Studio 7 uma thintitha lokhulumayo ngibonga ihlelo zenu ebelesiphakela zona since selithinta ikhasi siya kwelinye ikhasi ngibonga futhi lo Sikhala sephumile ejele sokathi ngaqala ikhasi elisha futhi naye impilo entsha le family nathi sikhona sizomsupporta sizokusupporta Sikhala akukho okunye singakwenza nathi isizalwa sasenza umbapho siyakuthanda noma isiphi izalwa sasenza umbapho siyakuthanda zonke siyakhetha uhlangothi ngikhuluma lomlomo sikhuluma futhi ngendaba kaMnumzane uChamisa wonke umuntu ulelungelo lokwenza yini oyifilayo ukuthi i-right for yena engafili ukuthi for abantu bona abathini so hayi mina ngokwami ngingumathintitha angiboni inkinga ukuthi uChamisa ulelungelo njengabo kabantu ngiyabonga ngingumathintitha Studio 7 bye
Lawo benguma ngamazi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 Kwezemelika owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ubika wasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi amahlanu 50 million ukuzivikela kumacala ambalwa aweteswayo ngomnyaka odluleyo. Amaphephandaba eMelika athi imali le ilakho ukuba nengi ngokuphindiweyo ngoba uTrump uyaziwa ngokungabhadali amagqwetha. Ukuhlaziya amathuba kaMnumzana Trump awukunqoba kukhetho sixoxe lohlaziya ezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa kuyikuthi ikukhangela lokho baba ukuthi uzanqoba yini uTrump kukhetho. Ngabula muntu ongakwazi lokho. Ngoba ungakhangela ama-elections ka-2016. Babe ingathi basplitile sibili okungathi kuphose kulingane. Waso kusithi ke laba abayi-swing vote ikakhulu laba bamnyama basebe chaphisa uBiden bamchaphisa bamenza upresident ngaleso sikhathi okwakhathesi ngangiboni kulabantu abamnyama ama blacks angathi asekela uTrump so kungathi bathule okungathi abazwakali kumbe bazasekela uBiden kumbe bazathula bahlale ngemakhaya kodwa ke ngaso kuyikuthi ikuchayana sibili okuqondana uBiden lo Trump ngangimboni uTrump ephumelela ngoba kulezinto eziningi ezingenza ukuthi abantu bangamthandeli zona lanxa ethandwa ngama-Republicans kuphela. Lama votes esiwabonayo akhangelane lama-Republicans laba abazithi ngama-hardcore Republicans kumbe ama-conservative Republicans yibo laba abavotela uTrump kathesi.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi uMnumzana Trump ekhanye eselosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba.
Baba kande ngokubona kwami okwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngowawo mlanxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba-confused. Abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngapi babe yini ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe House of Representatives bese besithi bayiphathi behluleke sibili ukwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake lo zabakhokhela ukuba yi-House of Representative leader. Khonoko kodwa nje kuhle kutshengise nje ukuthi hayi ama-Republicans angokunye okuyi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khona ngapha eMelika. Silu agqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.